ukuthi exercise ele national importance njenge voter registration iye kwenzwa ngama teams angala power backup akuzwisiseki. Sikhangelela ukuthi department kabe lama generators, standby generators, lama solar systems awuncedisa ukuthi imtshina yabe ngaze yachitha ngekucakatheka kwalelo hlelo. Okunye sikunanzelelayo, sibona ukusukuma kwabantu akade besalele emuva. Sinanzelela imisebenzi emihle kakhulu eyenziwa ngabantu abazimeleyo, abaholi bamabandla ezokholo, inkokheli zezakhamizi, civic society organizations, bonke nje jikelele befuqa kakhulu, bekhuthaza kakhulu ukuthi abantu kabaphakame bayirejista. Sinanzelela futhi ukuthi labo abangalazithupha babuyiselwa emuva. Leyo into ekhanya ihlukuluza abantu kakhulu, ikakhulu abatsha. Abatsha bangahlukuluzeka, bahle bakhalale. Ngakho besiloyisa-ke ukuthi-ke ngabe ibuhlelo lolo lokunika izithupha luqakathekiswe ngendlela engcono kulale esiyibonayo.
Kulabanye abathi ukhetho aludluliselwe phambili, ulubona njani lolo daba?
Labo abathi ukhetho kaludluliselwe phambili angivumelani labo. Uzananzelela msakazi ukuthi abatsho njalo ngabantu abalamalunga ephalamende akade bethule zwi isikhathi sonke. Bekumele bazwakale befuqa amalungiselelo okhetho kusasele, kodwa ngenxa yokuthi ingubo yokubusa ibisagudumala bakhohlwa ukuthi isikhathi siyahamba. Sebengikhona bekuphakamisa kathesi sesiya ekugcineni. Sinanzelela ukuthi abantu abaningi ikakhulu abatsha abathene 18 years abalazo izithupha. I-Department ye-Civil Registry ibilohlupho lokuthi inike izithupha ngokwaneleyo kumbe ngokusuthisayo. Esikuloyisayo-ke ukuthi ngabe yona vele i-Civil Registry ngokunika ama-IDs ngabe yaba ngumhamba phambili ukwenzela ukuthi ubuningi babantu ababhalisileyo babe lomthelela ku-delimitation exercise. Ngakho njengezakhamizi zakoBulawayo siyakuloyisa-ke ukuthi ngaphandle kwe-registration center ese-Windsor Park eFarmona, ngabe izethi iyabuya lamanye ama-centers esingathi ngama-satellite centers awe-registration amabili kumbe amathathu kuma-high density suburbs, ukwenzela ukuthi abantu bazihambele nje bengatransportwanga, bengagadanga izimoto, bazihambele nje kube phakathi kwamalokishi abantu bayibhalisa. Ngileqiniso yona linamba ebhalisiweyo esikhala ngayo, layo izekhe ekhala ngayo, lamabandla ezombangazwe akhala ngayo ukuthi phansi ngabe iphindwe kabili kumbe kathathu.